Sisagaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obaba abadala shwa abalempaba ngalendevu ezinde ezichakhonali abacatha ngemva kwekholo lwechurch baphanane izintombi ntombi.
Abalwela amalungelo abesifazana basola abanye abokholo lwesipostoli abendisa abantwana abangamantombazana bebuye bebadlwengule becatha ngebhayibhili.
Akula lapho osokwe kwenzakala ukuthi abethu bahambe bayahlasela abakathwangelayo. Hayi.
Ukulwela impahla ye-MDCT egoqela izimota lokunye kuyaqhubeka phakathi kwecele elikhokhelwa ngomnumzana Tsvangirai lelikhokhelwa ngomnumzana Biti. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Abalwela ilungelo labesifazana lamantombazana sebesole kakhulu abanye abokholo lwesipostoli ababamba abantwana abancane ngamandla ukuthi babe ngomkabo. Lokho kuza ngemva kokutshaywa kwamapholisa ngamapostoli eJohane Masowe izolo eHarare. Amapholisa la ayelande ukuyavala isonto le phezu kwembiko yokuganga okwenziwa ngobaba balinkonzo ababikwa benikana amantombazana angakaze aye emacansini ukuze abe ngomkabo. Kuningi okubikwa kusenzakala njalo kulinkonzo okungakhulumekiyo emsakazweni. Siqhume olwela ilungelo labesifazana unkosazana Linda Mpofu yena othi omama abamelanga bavumele obaba besenza ukuganga ngempilo zamantwana abangamantombazana emacaweni.
Lolu daba lunzima kakhulu. Obaba abadala shwa abalempaba ngalendevu ezinde ezichakhonali abacatha ngemva kwekholo lwechurch baphanane izintombi ntombi bezihlukumeza ngoba bevala ngokuthi nxa ungazange uhlangana le ntombi emacansini awusoze kwangena ezulwini kuyini khonokho. Amapholisa la ezibhabha ke yenza nje layo into ebukekayo nje eyodwa nje selokhu nje kwaba yini. Kubi kakhulu khonokho okwenzakalayo ngoba hayi ukuhlukumeza kwabantwana lokhu kumele kuphele sibili. Amapostoli asedlulisile, sedlule. Ngiyalibala lami iBhayibheli angase ngubona ngase nihlangane lakho. Okokuthi khonana umuntu angahlangana le ntombi nto yikho kuzamenza angena izulu. Hayi lokhu mina angaze ngubone. Ngabantu nje asebedlule, yikudlula lokhu.
Khona lungalwiswa njani lolu daba Mampofu ngoba omama labo kwesinye isikhathi bayavumelana labo baba emacaweni kugcine sokusenzakala izinto ezifana lazona lezi.
Mina omama mbona ukuthi bengabe bevuma sibili. Ungabona umama ovumayo kuyabe kuyikuthi laye wangena njalo. So ubona kuright kulilungelo laye ukuthi omunye umntwana enziwe njalo ahlukumeze kanjalo. So kuyithi thina abantu esithi esilwela amalungelo abantu, amantombazana nabomama ukubana kukhankase kakhulu kutshengiselwe ukuthi khonana hayi into leyi ikubi. Loba kungabe kuyikho abakholelwa kikho bona ukuthi hayi umuntu umntwana oyintombi kumele endisele exhegini eselilabafazi abayi-15. Kubi kakhulu khonokho. Okwakuqala kumele sitshengise ukuthi umntwana lo laye ulelungele lakhe lokuzijuzela, ukuzijuzela umuntu afuna ukuthi ayendele kuye, hatho ukuthi ayeyendiselwe emaxhegwini. Lokhu sibili sokumele kukhankaselwe kakhulu. Inhlanganiso ezinjeyabo Women's Coalition, omsasa, ngitsho zonke nje ezikhangelele ngamalungelo abomama, kumele indaba leyi bayithathe sibili, bakhankase ngesinye isiqubo esimangalisayo ngoba shuwa kunzima sibili. Abantwana baphela ngemikhuhlane abangayazi ukuthi ivelele nga.
Zona inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ziyake zicabange yini ngokuhlala phansi la besipostori laba ngoba yibabele story eziningi zibafundise ngokuhlonipha amalungelo abesifazana kumbe lazo zesaba ukwenziwa okwenziwe amapholisa?
singazi njengoba sesike sabona nje amapolisa nayo echaywa ukuthi ishuwa abantu sebezaba lezibindi yini. Kodwa mina bengingakakezwa ukuthi kule nhlanganiso yabo mama ke yahlala phansi labantu amapostori. Langapha kwezempila kahle bayala ukuthi abantu babo bahlatshwe ama-injection abaku-immunizer nani nani.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela ilungelo loluntu. Sixoxela eseHarare. Ukufuthelana ku-MDCT kuqhubekela phambili amacele alwisanayo kuleli bandla ephakathi kombango wempahla egoqela izimota lokunye. Ukulwisana okube khona eMathebeleleni North kunsukwana ezedluleyo kubangele ukubotshwa komtshayeli wemota kankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube omiswe emthethwanindaba wakobulawayo izolo. Esetheswa icala lokuhluthunela ilunga lecele elikhokhelwa ngumnumzana Tendayibiti imota. Sixhume umgcinisihlalo wecele likaBiti, umnumzana Semsipe Bankomo.
Engakutsho ukuthi njoba indaba isisecourt singeke salokhuza kangako ngayo ngoba indaba esisecourt. Kodwa-ke engingakutshela khona Nkomo ukuthi ukudonsela kwama-properties lokho akufanelanga kube khona ngoba nga kuyikuthi abeqembu likaTswangirai babona sizeyinye into esilayo njenge-property abanakana ukubana kufanele ibe ngeyabo. Abakwenzayo asikho uyihluthula ngodlakela, kodwa-ke ukuthi baye e-court bayezuza i-order ebanika amandla ukubana bancediswe ukuthi leyo asset ibuyele kuyibo. Lathi nxa kukhona okubanjwe kumbe okusezandleni zabakuTswangirai asina mvumo yokuthi sikuhluthile ngodlakela, kodwa-ke ukuthi siye ema-court siyozuza leyo mvumo ye-court yokuthi into yakhona ibuye kithi. Ngibona ngani singakwenza ngaleyo ndlela izenzo zethu njengabantu abakhulileyo zizahlonipheka, hhayi ukuthuma abantu abatsha ukuthi bayehlasela. Ngoba ungabona kunjalo sokuyi-violence and yikho sihlala sisithi besile problem eqembu likaTswangirai ngenxa ye-violence.
Ukudoniselana phezu kwama-properties lokho kwenzakala kobulawayo leMathebeleleni kuphela kumbe kwenzakala elizweni lonke jikelele?
Ngibona ngani akula lapho osokwe kwenzakala ukuthi abethu bahambe bayahlasela abakaTswangirai. Hhayi, kodwa-ke abakaTswangirai yibo abenza izinto ezinjalo. Uke wezwa kuthiwa khona omunye abanye emtare babanjiwe labo bethethe imota bagqekeza ihofisi emaswingo okwenzakala into enjalo. Lalapha yikho okwenzakalayo. Yiko-ke thina hhayi asikwenzi lokho but bona bajwayele ukukwenza lokho.
Umnumzana Semsipe Bankomo ngumgcinisihlalo wecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Tendayibiti i-Renewal Team. Kubikwa kube lebhayisikopo yamahhala izolo e-Cholocho Business Center ngemva kokuba amapholisa edinge ukufunjathiswa yinduna yalesi sigaba uChief Tategulu. Amapholisa la abikwa bemethesa icala lokuhamba ngemota engelamaphepha. Sixhume isakhamuzi salumango esibone lokho kusenzakala, umnumzana Herbert Mpofu yena osebenzela inhlanganiso ye-Cholocho Agenda.
Ema-business center kwabuyuthiftatekule hamba ngemoto ithi kule presida owayethenge e-South Africa abantu be-South Africa ayijintshwanga inamba. Amapholisa lawa asemisa uchief bathi bafuna izincwadi zezimota lezi. Uchief wathi hhayi mina kanjani incwadi la ezimoto. ingodlami zingakuzingikhaya amaphoyisa lana ba omunye umphoyisa kade phambi kwemota abanye bekhuma la uchief wathi rayithi ngakunjalo sengikhiyela mina imota la isaleli namina ngiyedinga incwadi kodwa ngihlala katshana labe ngihlala khona amaphoyisa lama azangozisana lo chief uchief wasengani sesiba out of time wathi sibambeni enkambeni phela lithatha imota ngihambelana enkambeni amaphoyisa lana hala into eyenzakeleyo uchief uphose wanyathela elinye ipholisa ekade liphambi kwemota esefuna ukuthi emangalela amapholisa lawo enkambeni eventually uchief wahambe enkambeni uchief ubuye eseleliye ipholisa abamnikelweni enkambeni sedinga lawo amapholisa la wona lawo akade emaras wafika la mapholisa babathatha bahamba lawo enkambeni what transpired there ngehlulekela ukuthi ngingene mina kodwa ngithe sembuza amadlozi abanye bathi kuthi hayi kukhanya amapholisa kavisisananga lo chief but amaphoyisa kade besithi uchief kabhadala imali ukuthi imoto yakhe kayila amaphepha ngoba into eyenzakalayo lapha ntikumele ukuthi abafana bethe bahamba abavele egoli balezi moda ama-t p kuthiwa ngama-t p khayat p nkhaya sokuthi dize ipolisi yiko into eyenzakaleyo kuchief kathesi ukuthi uchief kade ngale t p emota liya that's why i-arrestment amapholisa la ahamba etholothi ku-business center behambe bethola izimali ungabuya wena la ungutinto wami luvele egoli kona le goli ule moti number ze-t p ungala t p yakona uthiye nkhaya sokumele usize amapholisa so yikho okwaliwe ngu-chief kathesi asikwazi ukuthi amapholisa nabayenzeni ku-chief ngoba u-chief uspent almost about 3 hours engathi esenkambeni
umnumzana Herbert Mpofu yisakhamuzi seTsholotsho njalo usebenza le nhlanganiso yeTsholotsho Agenda.
Yebo kambe zulukandaba siyahlangana njalo kuhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje ke ngiseGwanda akuthi ngiye ngizwe ukuthi ngilobani khonapha ke ecingweni. Sakubona baba.
Yebo baba Thubile njani?
Ngiphilile ngikhuluma lobani?
Londani Sompande osuye wabayi eGwanda.
Ye kunjani khona ngale wabayi?
Hayi konoko nje ihlobo leneli nje seseliqedisa.
Ye kodwa liyadleka yini?
Hayi liyadleka ngempela.
Awuboni ke akubingelela uZulu mvukampande.
Ngiyalibingelela abalaleli abathandekayo linjani ngemakhaya.
Lethemba lokuthi bakuzwile sibili ngoba bathanda uhlelo lolu. Akusitshela ukuthi kwenzakalani kola ngale-ke ewabayi la ithola yini imali leyi okuthiwa nge-indigenization.
Sayizwa njengodumo sabanye bethu basebezama ukuya yi-aplayela kuze kube nalamuhla bakathola impendulo. Sizwa nje kuthiwa ngikhona ngale ngedorobheni leGwanda bakhona abalutshwana abayitholayo. Abanye bakhona sizwa kuthiwa sebelandelelwa abayehlule ukuyibhadala bheki ngendaba yokuthi kwakuvele kungela msebenzi abayenzayo lokho esithi ngama-projects ngesikhiwa ehambisana nama-applications wona laba babewafakile. Ngakho-ke ngapha kithi sibili kulaba ababe-aplayile hhayi akuzange kutholakale lutho. Ke mina angizange-ke ngi-aplaye ngoba-ke into yonke dube ezwa izanu-p f angaze ngayithemba ende njalo angaze ngayithanda. Ngangiveleni lokho ngisola nje ukuthi hambe ngingachitha isikhathi sami ngihambe ngiyayi-aplayela ngizayithola na. Lokhu sekungiphumele obala ukuthi vele ngangingeke ngiyithole ngoba osowethu vele abayitholanga leyo mali.
Kodwa-ke singaphinda sithi nxa ungazange ufake i-application yakho kolaphana akutsho ukuthi uyasala phandle abanye bezuza kunye khonakho.
Yebo ye ngasala phandle ngoba nanku phela kwathola abantu ababevele bengela msebenzi abayenzayo. Abanye bakhona sizokuthiwa bavela kwamanye ama-provinces angayisiyo wona lawa awe-Matsaul.
Kuthiwa bavela nga?
Kulabanye abavela eMberengo, abanye bokuthiwa bavela eGweru, abanye kuthiwa bavela khona alesibili eHarare.
So ke nxa ukhuluma labo soweni khonapho mvukampande bathi bona babefake ama-projects anjengani njalo kwahamba njani?
Abanye babefuna ukulima izilimo lezi zezivandeni ezinjengembhida esithi ngama-vegetables then abanye babefuna ukufuya inkukhu ingulube abanye befuna ukwenza into zokuthisela lezi ama-welding and so forth but-ke akula ngitsholo yedwa okutholayo lokho.
Pho-ke ungathini akukhulumele uhulumende sizwe phela ukuthi ungamtshelani?
Uhulumende uma esiba lohlelo olunjengalonolo kahambe ngezigaba ngezigaba hatsho ukuthi ethathe into eyibuthelela yonke khona leGwanda kabuye nangapha emakhaya ebuye ezofundisa abantu ezo-assessa ukuthi konkona abantu bona laba applyileyo bawenza yini khonokho abakufaka ephepheni njalo-ke bese bafanda khonapho kungadingakali itrazeli ilokhuze abantu makabangahambeli usizo kodwa usizo makalulanda abantu thina selelise ukuthi selokho sisuka ehwabayi sigada sisegwanda siyakuzwa ukuthi kungona ama-applications ethu a-approve kumbe ka-approvewanga esikufunayo ukuthi thina ihofisi ibisilanda lapho esikhona ngoba asilazi imali zokuthi sibelokho sigijima sisiyalelahle
kuyazwakala kakhulu-ke mpande kodwa-ke isikhathi singazane silo mhawu akuvalele sizulu baba
okay siyambongile zulu libele lo busuku obuhle
lathi sibongile kakhulu-ke mfokampande-ke khona ngapho-ke ewabayi ubona abanye njalo ungadinwa kusasa mfowethu
hayi kulungile kip seduke baba
hayi lami imbongile kakhulu empande hhayi-ke zulu kandaba namhlanje-ke simalapha kuhlelo lwabasakhulayo wolivalela semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale hhayi-ke mfokagande sungaqhubeka mfowethu ngiyabonga
hhayi siyabonga jahalakithi kodwa-ke hhayi so mfokagande ophethe intambo lamhlanje yimi ontungameli inkomo kwezemidlalo lamhlanje iqembu leZimbabwe Warriors lizadibana leqembu leTanzania emdlalweni weAfrica Cup of Nations enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare kusasa. Lo ngumdlalo wesibili isecond leg phakathi kwamaqembu omabili. Kufirst leg iZimbabwe yanqotshwa nge-1-0 njalo kumele inqobe kumdlalo wakusasa. Majaha wodwa Ndlovo James Marabini ehlabela kamnandi elugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa yesihlobo esithandekayo ngontungameli inkomo libe lobusuku obuhle
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.